Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazomu hle olamukela emoyeni ngomvulo mhlaka 3 kuNkwenkwezi 2021 ngontungamili inkomo endabeni zekuseni lamhlanje
sikhumbula lelilanga ngemva kweminyaka engamashumi amathathu singene kusivumelano se-Windhoek Declaration lamanye amazwe esasikhuthazana khona ukuthi amaphephandaba ama-radio station ama-television station ebe maningi etshiyane
iZimbabwe izamanyana lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni usuku lwe-World Press Freedom Day namuhla intatheli izindaba ezi nengi izikhala ngokuthi ziyahlukuluzwa ngohulumende kamongameli Mnangagwa.
Linyathelo elibi okumangalisayo. Linyathelo ke elitshengisela ukuthi ngohulumende ongananzi esingathi free collective bargaining.
IZCTU ithi umbiko kahulumende othi uza kwengezelela izisebenzi zakhe iholo nge 45% ngenyanga ezayo uyize ngoba leso ayisiso isilinganiso esifunwa izisebenzi ukuze ziphile kuhle. Kubhubhe ababili nge-COVID-19 kuleli izolo. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu ababili nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kwatholakala abangamatshumi amabili lanye belo mkhuhlane lo. Lokhu kukweze inani lasebebulewe i-coronavirus iselokhu ifike kuleli laya kunkulungwane elamakhulu phose ayisithupha 1570 asebetholakele belawo sebezinkulungwane ezingamatshumi phose amane 38,281. Ugatsha olubona ngezempila kahle luthi abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokwenqabela lomkhuhlane izolo bazinkulungwane phose ezimbili 1933. Abahlatshwe esibili bona bangamakhulu phose amabili labo 1967. Inani lasebehlatshwe ijekiseni yakuqala kuphela selisedlula inkulungwane ezingamakhulu amane 430,068. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokucina sebezinkulungwane ezingamatshumi phose alikhulu 94,131. Lanxa inani lababanjwa lomkhuhlane bese liqansa kumaviki amabili edluleyo kulezinsuku likhanya lisehla. Sixoxele sikhulumeli senhlanganiso yeCitizens COVID-19 Monitor umnumzana efidlela Ncube.
Ukwehla kwamanani lokhu esikubonayo kakujola kancane ukuthi igciwane leCOVID-19 selisukile emhlabeni. Ungakuqathanisa lalokhu esikubona eIndia, esikubona emazweni aseEurope, esikubona eBrazil nakwezinye izindawo kuyaveza kahle kamhlophe ukuthi igciwane lisesekhona emhlabeni. Ngakho ke abantu bazabe bese za into eyingozi kakhulu nxa bengacabanga ukuthi igciwane selidlule likhona lokwenzeka ukuthi kwesinye isikhathi ubone sengathi kalisekho libuye njalo livele ngobunengi ngokuba nje umuntu oyedwa ozangena elithwele vela kwenye indawo kuleyo ndawo kulowo mphakathi liyagcwala futhi yonke indawo. Kanti ke siyalibona njalo ezikolo lisagcwele ezikolo eziningi abantwana abalalo. Ngakho ke ingozi ikhona eZimbabwe, ingozi ikhona emhlabeni, igciwane lisesekhona, igciwane lisabulala abantu, igciwane lisamemetheka. Ngakho abantu abakuthathe kanjalo ingozi sesekhona inkulu kakhulu.
Uhulumende uthi kusiyaphela umnyaka ukhangelela ukuthi abe sehlaba abantu abangu 10 million. Ubona kusenzeka yini lokho?
Ayika kusoze kwenzeke lokho kasoza kweneliso uhulumende ngokuba kutsho khona ukuthi kudinge ukuthi kuhlatshwe abantu abedlula imiliyoni ngenyanga ukuze kufinyelele ku 10 million leya ijo ngo December njengoba khona manje sekungumay into engeke yenzeke eZimbabwe leyo asikhohlweni nje ngalokho ikukhuluma mhlambe kube liphutha bebefuna ukuthi abantu abangu 1 million hayi i 10 million into engekhoyo kuseza hlatshwa kuqhubeka kusiya phambili siyakhuthaza abantu ukuthi yebo kambe laba bafuna ukuthi bayehlatshwa bahambe bayehlatshwa kasikuvimbeli lokho siyakhuthaza ukuthi uhulumende njalo ahlaba abantu asikuvimbeli lokho hayi kodwa ke leli nani alikhulumayo ayisifiso esikhulu kakhulu esingathi sikhunywe ngumntwana inani eliyabe lidinge ukuze kufike ku 10 million ngo December lo uhulumende ngekanelisa ambonye uhulumende kwazinye indawo bebengalinelisa hayi uhulumende wezanu PF uyakhuluma nje kuphela
Kuyini ongakukhuthaza labo asebehlatshwe ijekiseni yakuqala ngoba abanye babo kukhanya kababuyeli ukuyahlatshwa esibili.
Esikukhuthazayo ukuthi laba sebeke bahamba bayahlatshwa ijekiseni yokuqala babuyele njalo bayethola esibili njengalokho kufanele kwenzeke ngoba nxa iyodwa kayivikeli umuntu kulawo afanele athathwe emabili ngaphandle kwalawo okuyabe kuthiwa le ithathi iyodwa kawuphindi njalo kodwa laba sebehambe bayahlatshwa eyodwa leyo ayenelanga kumele babuyele ngosuku lolo lubekiwe ukuthi bayahlatshwa kanti ke njalo abasafuna ukuthi bahlatshwe kumele bahambe isikhathi sesenje bayehlatshwa bavikeleke ngaleyo ndlela yibo kambe kuyabe kulezi nkulumo eziningi ezokuthi lo muntu asiwuthembilwana kasiwuthembilwana asiwuthembi kodwa kuqakathekile ukuthi abantu bahlatshwe into esiyibona isenziwa umhlaba wonke jikelele singabali ukuthi uhlatshwa ngawumphumuthi ngeChina ngeRussia kumbe ngawuphi kodwa ukuhlatshwa kuqakathekile kanti abantu kabakwazi ukuthi igciwane lecorona lisesekhona liyabulala njalo lisesekhona emhlabeni umhlaba wonke jikelele laseZimbabwe asiziphatheni ngendlela efaneleyo sihloniphe konke silandele imithetho yonke yokuvikeleka ngokuba nxa singakwenzanga lokho siza kufa
Umnumzana Fidlela Ncube ngowenhlanganiso ye Citizens COVID-19 Monitor. Ele Zimbabwe liza manyana lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni usuku oluqakathekisa imisebenzi yentatheli zindaba ole World Press Freedom Day namuhla intatheli ezinene zikhala ngokuthi ziyahlukuluzwa ngohulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Zinengi intatheli zindaba ezike zabotshwa kumbe ukuhlukuluzwa nyakenye ezigoqela uFrank Chikore loHopo Elichingono. Ngaphandle kokuhlukuluzwa kwentatheli zindaba, uhulumende kaMnangagwa usolwa njalo ngokwehluleka ukupha imisakazo ezimeleyo amalayisensi. Siqoqele siphathamandla senhlanganiso ye Young Journalists Association umnumzana Leopold Munende.
Sikhumbula lelilanga ngemva kweminyaka engamashumi amathathu singene kusivumelano se Windhoek Declaration lamanye amazwe esasikhuthazana khona ukuthi amaphephandaba ama radio station ama television station ebe maningi etshiyane ukuze abantu bethole imfundo kumbe indaba eziyabe zitshiyene kuthuthukise ilizwe lapho akula mahluko osukhona eminyakeni yonke le M30 esikhulumayo lokhu le television station A1 eZimbabwe lokhu kungenani ukuthi yithi esaba ngabokuqala eSub-Saharan Africa kanye le Nigeria ukuba le television kodwa sisasele yodwa i television station ama radio station akukhona either ayebe ngawe ZBC which means ayebe controlwa yi state or akukhona amanye njengabo ZFM ayebe controlwa ngama MP ngabameli bezanu PF uParliament.
Ungathi umumo unjani kulezi insuku nxa siqathanisa indlela intatheli zindaba ezaziphathwa ngayo phansi kombuso kaMgabe lokwenzakala kathesi phansi kombuso kaMnangagwa?
Umbuso kaNumzana Emmerson Mnangagwa usulethe inhlupho eziningi kakhulu kwintatheli zindaba. Lingakhangela kathesi sesibona intatheli zindaba zitshaywa ngamasotsha, zihlukunyezwa, sesibona abanye babo ikhutshwa ngemithetho engekhoyo njengalokhu esikubone kusenzakala kuhophothi ngono ukuthi iyayikhothi yafika izithi hayi umthetho lo elibophe ngawo umuntu awusekho akula mthetho onje kodwa umuntu yabe kumbe esehlezi kumbe amalanga afika kumbe 15 esesitokisini kumbe sejele umbuso kamnumzana Emmerson Mnangagwa usumubi ukwedlula okamuyi uRobert Mugabe okamuyi uRobert Mugabe abantu babesesaba wonke umuntu wayesesaba kodwa sasingakuboni kusiba segcekeni so ukuthi hayi into ethi izindaba zingachayo into esisola ngomuyi uRobert Mugabe ikuswelakala kuka Itai Tsamara lakhathisa asikwazi ukuthi uItai Tsamara unga angikhohlwa futhi uRay Tshoto baye bahlukunyezwa esikhathini thina sasibancane sibili kodwa umbuso lo osukhona awulandaba lokuthi umthetho uthini umthetho awuthini bayawuchaya nxa befuna ukuchaya bayawubopha nxa befuna ukubopha bayenza intando so ngani sibotshwa ngamasotsha wodwa
Isinanza nje leli langa namhlanje kuyini ongakukhuthaza kuye uhulumende
Mina ngingathi uhulumende isikhathi sesifikile singemva kwesikhathi vele sokuthi evule lathwa ngama airwaves echiye ama communities evule ama community radio station lama community television station whether ayabe eku internet ebule njeni kumbe bazacela ama license ufuze uhulumende aphinde ayenze intatheli izindaba zenelise ukusebenza zingesabi okwakhathisa kule ntatheli izindaba ezincane ezisakhulayo esezisesaba ukubhala ngezombusazwe ngoba zabe zisithi ungabhala bazawulanda bekuchaye uhulumende sokufuze laye elungise indawo yokuthi intatheli izindaba nxa zisebenza lazo azesabi lokhu yikho okuthuthukisa ilizwe information is power uhulumende wethu kufuze ebekwazi lokhu kufuze eyenze lathi kube le environment ukuthi ama ideas ayebe khona esebenza ethathwa esenzwa ebengcono ilizwe lethu lithuthuka
umnumzana Leopold Monende intatheli izindaba njalo uyisiphathamandla senhlanganiso ye Young Journalists Association Uhulumende yena uyakulandula ukuthi uhlukuluza intatheli izindaba. Inhlanganiso yeZCTU ithi umbiko kahulumende ukuthi uza kwengezelela izisebenzi zakhe iholo ngesilinganiso sokungamachumi amane lanhlano yekhulwini 45% ngenyanga ezayo awutsho lutho kuzisebenzi ngoba leso kayisiso isilinganiso ezisifunayo ukuze ziphile kuhle. Umphathi ntambo obona ngendaba sezisebenzi umnumzana Paul Mavima utshele iphephandaba leSunday News izolo ukuthi lokho kuza kuba ngokwesibili ukuthi uhulumende akwenzele izisebenzi zakhe iholo lonyaka. Kodwa iZCTU ithi uhulumende kumele axoxisane lezisebenzi njalo aziphe iholo elizifunayo hathi ukuthi alikweze ngesilinganiso esifunwa nguye yedwa kuphela. Ababalisi sikhuluma nje baphakathi kokukhalala umsebenzi ngokufundisa kabili kuphela ngeviki bekhala ngokuthi bafuna ukuholiswa imali efika ku-$520. Enanza usuku lwe-Workers Day ngolwesihlanu umongameli Emmerson Mnangagwa uthe uhulumende wakhe uzimisele ukuthuthukisa inhlalakahle yezisebenzi njalo uthe abaqatshi kumele bakhulumisane lezisebenzi bazikhwezele iholo. Siqoxelo nobhala jikelele weZCTU umnumzana Jafet Moyo.
Sesibone izisebenzi zithi nxa zisenza lokho okuthiwa yi-collective bargaining kumbe ukukhulumisana labaqhatshi zikhulumisana labaqhatshi zingalingananga labaqhatshi baliswe ke ukwekela umsebenzi bethi nxa lapha bebuthana bekhonona ngeholo bathunyelwa amapolisa bayachaywa bayaxotshwa ayisikho ke okukhulunywa ikukhulumisana kakuhle amazwi amahle kawalandelwe ke izitsheniselo ezinhle ukuze phela ama processes e collective bargaining abukeke akhipheke lokho okufunakalayo ukuthi izivumelwane ezinhle xa sikhangela ama collective bargaining kumnyaka edlulileyo akulanto ephumileyo ngokuthi umqhatshi nje ufika athi angilalutho eluza kwenzani nxa usala umsebenzi athi ngiyakuxotsha nxa uthi uyajenisela akubizela amapolisa azokutshaya asikho ke okukhulunywa ngumkhokheli welizwe ke loku akutshoyo so angaba mahle amazwi kodwa akayisikho phela esikubonayo ke kuhulumende wakhe kumbe elizweni leZimbabwe
Uhulumende uthi ekupheleni kwenyanga ezayo uza kwengezelela izisebenzi zakhe iholo nge 45% ungathi ngalokho
Linyathelo elibi okumangalisayo linyathelo ke elijenisela ukuthi nguhulumende ongananzi esingathi free collective bargaining ukuthi kube lokukhulumisana kakuhle phakathi kwabaqhathi lezisebenzi ngaza ke uthi kunyanga ezimbili ezizabuya ngizafaka ke i 45% kanti uzayifaka u khulumelo bani aluba ke silemthetho ke eqondileyo kumbe aluba sipractice phela khonoku akichilo yokuqaleni aluba uthi ke ngoJune uzahlala phansi njengokhulumende kumbe umqhatshi public service commission uzahlala phansi ke lezisebenzi ze public service commission ama civil servants bedinge ke isivumelwano ukuthi indleko zezisebenzi zingakanani cost of living ingakanani kungafa kwamalini ke eholweni yikho kufanele ukukhulume hayi khona ukuthi athi uzafaka i 45% asikwazi ukuthi imarket kumbe umsika uyabusa ithini ngoJune
umnumzana Jafet Moyo ngonobhala jikelele we ZCTU Sele kubonile na okusemaphephandabeni. Iphephandaba leHerald libika ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa uthi umnotho weZimbabwe uyathuthuka. Iphephandaba leChronicle lona lithi selokhe kuvulwe izikolo sokufe ababalisi ababili ngomkhuhlane weCOVID-19. Kepa geko umfundi osebhubhile. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Sanibona nibonge kustudio 7. Ayi siyabonga mpela mabe ithi uqale futhi ifoni yabo mayisirayithe ukuze futhi utwelalele izikhalazo zethu. Ayi siyabonga abantu bakithi. Kodwa ke mina isikhalo engilaso ngazo ukuthi kanti kwenzakalani. Hayi uyazi laba bantu kahle kahle. Ama-political kahle kahle lifuna amandla lina lifuna ukutshintsha iZimbabwe ngendlela embona khona. Ama-political parties funa amandla lina lifuna ukubusa ilizwe, ukulungisa ilizwe. Laba mina ngibona ningcono ukuthi abantu bezinjele iparty yabo A1 bephume kudoti yonke lesi igcwele eZimbabwe. Uyezwe iparty yabantu A1 nje iqale phansi engela konke inxabanxoza. Kona manje umthokazi waqala i-political party yakhe about ukuthi ulwela abantu bamathebeleni. Asengaka ama-party la sesitwalwela bamathebeleni njengaye. Ahlukanayo lento ukuthi umfoni mayethengeza amatamatisi lapha la usiyathengeza amatamatisi eceleni kwakhe. Iyathathelana ama-customer musi. Lonke ngeke libe rational liyathathelana ama-customer. So kuyafana ngilolo ama-party yakho ngokulwa ngeke kuwise phansi waphiyo. Angeke kulunge ngokugcwele ukuthathelana sifuna ama-customer. Kuyalungiselana i-political iyazi nabantu ba-party amaningi nengilancane. Laba bantu ezibabona ukuncebeza ukuthi i-political A1 yabo bephume kolo lokugcwaliswa yiZimbabwe. Futhi imali siyaba yi-20 libangisana into eyi-1. Lonke lethu labantu 10 zokuphethula 20 lidla kwisilasi futhupheka izwe lonke lele. Ngambona kathi abantu bakithi eZimbabwe fabe ezidyela iphathi yabo eyi-1 bephume kuloku dodo okugcweleka. Ngizayifananisa futhi lenda angeke nithengeza amatamati la usuzothengeza amatamati eceleni kwakho. Le makhastoma nangokuthathi nithelelwa abantu abayi-10 ngelanga. Futhi senza thengelwa yi-5 lo la utele 5. Zona i-PP yalihle. Phela kulandela indungusala lapha liyamosha kuphela.
Masakazi nestudio 7 linjani? labalaleli beStudio 7 okhulumayo ngofuya bengithanda ukuthi bengidlulisele umlayezo kusizo sakithi sakomthokazi inxusa kakhulu intsha abasakhulayo ukuthi beze kuzobe kunemfundiso yentsha enkayi endaweni yasebhuwe egwesenti kuzobe kunemfundiso yabasakhulayo maqondana lezamasiko bevunule beze bevunulile okosiko sisungule uhlelo olugqugquzela intsha ukuthi yazi amasikayo ngiyabonga
Salbonani, Salbonani, Basabas Bas to Tio, Navalal Bas to Tio. Yi Siabong, Siabong, Kalipan La Piana, Yin Kulumoya, King Kulumoya, King Serakur. Got in the Swiss by Simanga, Guti, my cunning about buses in the Veleni tribalism, my cunning about buses shown in Azuti, Kuti, Irai to go. Stella, please, Basloni, Stella, please, Basloni. Woman comes to Anguilla, Kulumin de Faranale, Gotamova and Moshone, Axi tribalism. Aye, Siabong, Siabong, Indo. Matote, nabantu abakwazi ukukhuluma akufana labo baba lapho baba lapho olaba ubaba lo wasecholojo lo ubaba wasecholojo lo uthanda ukukhuluma kakhulu ngezana ukukhulumela izana sazi ukuthi mhlawumbe isikhulumele sezana ekhuluma ngakho azasithengisa sazi ukuthi bamthengiseni noma bamnikezana into ezuthi thengisa abantu besimpini noma into wrong and ibone right sazi ukuthi umzalo onjani lo osithengisayo hayi usithengisile ubaba usithengisile ubaba ukuthiwa ngugawule hayi uyasithengisa yibo abantu ofunda ngabo bakhuluma into eziyiqiniso ezibonakalayo ngoba siyazibona into eziyenzeka kodwa ukhuluma ngenye indlela ingathi akulalutho olwenzakalayo lo baba lo sicela ukuthi laye akazihloniphe kwelinye ilanga ayike ukusithengise ngumuntu omdala
igama lami ngu-Anaconda ngokuhlala ngihlela e-South Africa kodwa mina ngibuyale eZimbabwe into eyenzakala eZimbabwe iyangimangalisa baqale ngokuvala omalayisha eborder omalayisha yibona abathwala izinto eziya emathebheleleni abasithwalela konke ukudla konke imaterial esakha ngakho emakhaya le namhlanje sebethathela amabhasi ayakobulawayo izinto kumgceke lokho ukuthi uhulumende wekhaya weZimbabwe ngale ulwa nabantu emathebheleleni nawo amandebele e-times angazi abantu bakomthokazi ukuthi banjani bazo kula nini uyabona be busy belandelana ne MDC MDC kayibancedi ngalutho imthwakazi iyasilwela lapha nalapha makusiba ne business evulwayo akungeke kuzokuqasha umuntu osuka eHarare kumbe eMasvingo bechiya abantu abalapha abahlala kobulawayo kodwa namhlanje abayiboni yonke lento le omuhadi baqothiwe ubani ongafebiyo lapha nakuphathi yezani PF kusuka yena upresident ngokwakhe uyafeba kubuye uvice president wakhe uyafeba bonke bayafeba bonke abachiye ngoba umuhadi lindebele sokuthiwa akachiye yizani PF injalo vele amandebele ayazisikele ekhwakhweni nje ukuba ayibona lento leyo avulekile ukuba bayachiya konke isale yonibusa umuhadi uphume nini nanamhlanje lokho kungakabi ne-replacement yakhe kungani imthokazi mayisithi kumele kudivide izimbabwe into two kungani bengafuni ukuthi umthokazi izibuse kungoba bayabona ukuthi ukudla okuningi kugcwela emathebheleleni le mpumalanga kunalutho that is why besibulala nje babecabanga ukuthi sizophela sonke kodwa unkulunkulu ngomuntu wonke abangeke beze basiqede okungapheliyo kuyahlola kuzovela kwelinye ilanga kuzovela noma kanjani okungapheliyo kuyahlola
bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela wakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318 singene kwezivela kwamanye amazwe umongameli weMalawi umnumzana Lazarus Chakwera uthi uhulumende wakhe uzathatha amanyathelo okulungisisa uhlupho lokungaphathwa kuhle kwezisebenzi ngabaqatshi kulelo lizwe iziphathamandla ze-United Nations zithi zikhathazekile ngendlela uhulumende weLebarain aphethe ngayo amabhantinti abotshwe ngesikhathi etshengisela kwelinye ijele singene kudaba oluphathelane leMelika Uhulumende waleli lizwe uya phambili ngokususa amabutho akhe kwele Afghanistan kulandela isinqumo sikamongameli Joe Biden esokuthi ufuna amabutho la abe sephume aphela kulelo lizwe kusiyafika mhla ka 11 ngompandula. Lolu lusuku lapho iMelika yahlaselwa khona izidlova ze-Al-Qaeda ngokutshayelela indizamtshina ezazithwele abantu ezakhiweni zedolobho le-New York ngo-2001 kwafa abantu phose inkulungwane ezintathu. IMelika yaphanga yagadla yayahlasela kwele Afghanistan lapho okwakucatshe khona umkhokheli we-Al-Qaeda u-Osama bin Laden yena oze watholakala kwele Pakistan ngamasotsha eMelika amsusela amanqe ngo-2011. Amabutho eMelika ebencedisana lohulumende we-Afghanistan ukulwisana labahlamuki be-Taliban. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe umnumzana Mqondobanzi Magonya.
Esikubonayo ngokukhitshwa kwamabutho aweAmerica eAfghanistan limqotho ekuthini ukhombisa isiphetho hatshi esempi kodwa isiphetho sokuthi iAmerica ibe khona eAfghanistan ngokusemthethweni. Kusitshengisela sobala ukuthi i-foreign policy ye-America isitshintshile. Ukhumbula ukuthi phela yiwo ama-Americans ahamba agolombimpi khona le Afghanistan. Ukuthi into ababeyilanda babeyilandani njalo lokuthi khona ngokwakho okukhona okuyikho kwaba yisisusa sokuthi i-America iziye ngena e-Afghanistan kuyini. Mina lawe ngeke sibekwazi ngoba uyakwazi ukuthi sizatshelwa kuthiwa indaba ka-Bin Laden ukuthi i-Al-Qaeda ibi-headquartered e-Afghanistan. Kodwa-ke siyakwazi ukuthi isikhathi sonke ofele balaba bavame ukucatsha ngemva kwezinye izizathu bona besazi ukuthi kulesi sizathu sabo abayisona esiyisona esimqoka abasigolombela impi ye-Afghanistan.
Ubona i-Afghanistan isala ililizwe elinjani alubana esephumile wonke amabutho aseMelika?
Okuseqinisweni mfoka nkomo ukuthi impilo yama-Afghans ayiphinde ifane njalo kwelizayo njengalokhu ebeyikho khona ngesikhathi kuseselama-Americans. Uma kuyukuthi ama-Americans bewiwona abengumgoqo ekuthini i-Afghanistan kube lokuthula okunaphakade, yisikhathi sokuthi-ke i-Afghanistan kube nokuthula okunaphakade. Uma kuyukuthi ama-Americans yibona akade bevimbela ukuthi kungabi lodlame, bekuyibona akade bedala ukuthi kube lokuthula e-Afghanistan. Ekuphumeni kwama-Americans kusho ukuthi-ke umsindo ukuhloma lodlame kuzakhuphuka kuyezingeni elithile e-Afghanistan. Kodwa uma ama-Afghans wona ngokwabo bengabantu abalengqondo, bengabantu abafisa ukubona ilizwe labo lithuthuka, njalo bengabantu abazimiseleyo ukuthi behlalisane ngokuthula, ngileqinisa lokuthi bazakhumisa nomlotha, bazayithola indlela yokuthi bekhulumisane mfoka nkomo i-Afghanistan ibe lokuthula. Kodwa ngokwazi kwami lawe kusobala ukuthi bakhona akade bebona i-America ingumgoqo ekuthini benze abakufisayo, ikakhulu amabandla wona lapho uhluthuni ade kufuna uhluthuni umbuso. Nxa kuyukuthi ngamahazara kumbe ngamabhalochi abayibona ade bebona sengathi ama-Tajik abavimbele ukuthini bethole umbuso, kumbe ama-Turkmenians abavimbele ukuthi bethole umbuso, okukhona ikuthi bona ababona i-America ibingumgoqo ekuthini besondele embusweni. Ukuphuma kwe-America kudala ukuthi belolongeke emicabangweni yabo lezifisweni zabo ezokuthi besondele embusweni. Ukuthi lo mbuso bazazama ukuthi bewusondelele ngokuthula, kumbe bazazama ukuthi bewusondelele ngokulwa, akwazi mina lawe Nkomo ukuthi esikufisayo ukuthi kube lokuthula, kube lokukhulumisana umlotha, ama-Afghans ephile impilo yabo singayingeneli thina abezinye izizwe.
Umnumzana Mqondobanzi Magonya uhlaziya ezombusazwe. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. IZimbabwe izamanyana lamanye amazwe ekunanzeni usuku lweWorld Press Freedom Day namuhla. Ezinye intatheli zindaba zikhala ngokuthi ziyahlukuluzwa nguhulumende kamongameli Mnangagwa. IZCTU ithi umbiko kahulumende othi uzakwezela izisebenzi zakhe iholo nge-45% ngenyanga ezayo uyize ngoba leso kayisiso isilinganiso esifunwa izisebenzi ukuze ziphile kuhle. Kubhubhe ababili nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.